Isigwebo sale ndoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvade iParliament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplede guilty, ube cooperator njalo le court kazange azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweParliament lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho, njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholozelwa nguTrump ukuthi ayenze le nto. So isigwebo sakhe ma ukhangelisisa konke khona lokhu, ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo, ukuthi uthi ngezinye indlela utshengise i-remorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokho.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo?
Isigwebo sale ndoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kubo bonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhulu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osokumele abe ngumongameli, nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe seriously indaba, I'm sure lapha bakhona bayazibuza labo ukuthi babengenwe yini. And I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplede not guilty, bazama ukuthola ama-excuse athize, sebezoqala ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lale esayibonayo mhla ka-6 ngoba i-democracy ye-America isebenza ngukhetho olwenziwa ngabantu, hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani, and therefore besebezama ikhu.